Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 mhla ziku-4 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Elusizi mina njengo-PMT ngilusizi ngokulahlekelwa esikwenzileyo. U-Dr. Muriel Falala.
UZulu wakobulawayo uphakathi kwesililo ngemva kokubhubha kukadokotela Muriel Selma Falala obhubhe izolo engozini yemota.
Amanzi asevaliwe, so ihlupho kube namagezi sokuphithelela isifiso sokuvala amanzi. Nxa kungela magezi siyabe sesihluleka ukuhamba amanzi kuthi andile.
Ikhansili yakobulawayo ithi ivale amanzi endaweni phose zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lamafekidali ngenxa yokuwa kwamagetsi ezitijini zamanzi. Umongameli Emerson Mnangagwa obesemhlanganweni we-United Nations Climate Change eScotland uphenduke ekhaya namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wakobulawayo uphakathi kwesililo ngemva kokubhubha kukadokotela Muriel Selma Falala obedume ngokusebenzela leli dolobho okwesikhathi eside. Udokotela Falala ubhubhe engozini yomgwaqo lapho imota yakhe kade ichayela isuke emgwaqweni yachayelela yagenquka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ingozi ethethe umphefumulo kadokotela Falala ithiye uZulu wakobulawayo ethithibele ngoba ebikwa evuke ezisebenzela kuhle njengenhlala yenza, kodwa emini kwasekuphuma umbiko wokuthi ungene engozini yomgwaqo egijimela ukuyasiza esinye sezigulane zakhe eGarden House wahle wafela khonapho. Ekhuluma namhlanje kobulawayo umqondisi wezempilakahle edolobheni lakobulawayo udokotela Mafios Siyamthembu uthi balusizi ngokulahlekelwa okungaka.
Elusizi mina njengo-PMT ngilusizi ngokulahlekelwa esikwenzileyo. U-Dr. Muriel Falala ubengudokotela osebenzela abantu bakobulawayo okweminyaka eminengi. Ngiyethemba kulabantu abanenge abahlala edorobheni lakobulawayo asebeke balatshwa nguye. U-Dr. Falala ubengomunye wabodokotela kunye lo-Dr. Sururu abaqalisa i-specialty ye-family medicine edorobheni lakobulawayo.
Okugcizelelwe ngudokotela wedwa Ndebele, omunye wengcwethi zezempilakahle obesebenza lomufi okwesikhathi eside kobulawayo.
Njengabantu bezempilakahle silusizi kakhulu ngokusitshiya kuka-Dr. Muriel Falala. Sebenze kuhle labantu both kuhulumende laku-private sector. Khathesi futhi ubesengu-lecturer esikole esiphezulu esenasti lapha kefundisa khona iprogram ye-masters in family medicine.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCounselor Mlando Ncube uthi idolobho lilahlekelwe yisitsha esihle.
Siyethukile namhlanje ngombiko esiwutholileyo lapho okuswelakale khona uDr. Falala. UDr. Falala ngumuntu osebenze nzima kobulawayo kwezempilakahle njalo engumuntu ade ngusomabhizimisi especially kuwadwana. Sizwa ubuhlungu simadona nzima dadewethu, kunzima ukubana sikhulume ngoba silahlekelwe umuntu obexakathekile. Sikhangele indlela okuthe ngemva kokuhamba kaDr. Ferguson yena lamanye ama-doctors asale manager indaba indawo ye-Garden House eyobe elusizo kakhulu ebantwini bakobulawayo. Sithemulini duduzekani isikhathi Dr. Falala besesifikile.
Unkosikazi Nokuthula Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo obeselatshwa ngumuyi uthi limfa yikulahlekelwa okukhulu kwesizwe sonke.
silahlekele kakhulu. Dr. Falala usesithile, siluthuli sibili lapha kobulawayo. Dr. Falala ube ngudokotela ongumama, ube ekhona phana eGalen House iminyaka yonke leyi ekhangele ukuncedisa omama ngezinto ezinjengabo breast cancer, le cervical cancer. Ube le program aseyenza on Fridays. Njalo ube ngumuntu osebenze lo Ferguson Londebele for quite a long time. So kobulawayo kube sibili engudokotela ekade simthembile, ikakhulu ngokuthi ama-partners akhe uFerguson Londebele are already late.
Udokotela Falala ngomunye weziphathamandla zezempilakahle ebezithenjiwe ezweni kusukela ekwelapheni kusiya ekufundiseni odokotela abasafundela umsebenzi, njalo ubelinina elihlonipha isizwe. Ngesikhathi ebhubha udokotela Falala ubesebenzela eGarden House lakuzibhedlela ezizimeleyo lezikahulumende, njalo ubengumqeqeshi wabodokotela eNurse Masters Class efundisa izifundiso ezefamily medicine. Wafundela umsebenzi wakhe ekolitshini leStellenbosch leMedical University edolobheni leMoscow kweleRussia. Uke waba ngumongameli weCollege of Primary Care Physicians Zimbabwe, njalo elilunga leWorld Organization of Family Doctors. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kubhubhe umuntu oyedwa ngeCOVID-19. EZimbabwe ngolwesithathu kwatholakala abangamachumi amanelane 44 belegciwane le-coronavirus. Abangamachumi amabili lambili 22 ngabafundi bezikolo ezijiyeneyo zeMasvingo. Kuthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 bedlula inkulungwane ezilichumi 10,467. Abahlatshwe ijekiseni yesibili bazinkulungwane eziphezu kancane kweyisikhombisa 7,305. Lokhu kwengeze inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala laya kuzigidi ezedlula ezintathu 3.3 million, okulinani eligoqela asebehlatshwe eyesibili ijekiseni kuzigidi ezedlula ezimbili nengxenye 2.6 million. Inani lasebebulewe yilomkhuhlane liyinkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,684. Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni o-United Nations Climate Change eScotland uphenduke ekhaya namhlanje wahlangabezwa ngabantu abaningi esilindweni sendizamchina eRobert Gabriel Mugabe International Airport. Akwaziwa ukuba ubuye ephetheni ngokuphathelane lokumelana lomonakalo odalwayo kuguquka komkhathi emhlabeni jikelele ukugoqela laseZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana George Charamba, isikhulumeli sikamongameli, uloke enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ubuningi babantu emagcekeni endizamtshina eHarare kuveza ukuba uMnangagwa uthakazelelwa ngabantu. Uthi kunengi akwenze eScotland okuqela imihlangano lenkokheli yamazwe afakela izijezo zenoto abakubandaleza noPF. Kakhulumanga ngokuza kwenziwa lilizwe leZimbabwe kulandela umhlangano lo omkhulu okuhlalisisa amaqhinga okuvimba ukudumala komkhathi. Umnumzana Believe Gawule okubandlale ZANU-PF utazelela okwenziwa nguMnangagwa.
Tshengisela ukusekela umongameli ngesisindo esikhulu kakhulu, ngokunjalo isitha sinqotshiwe, yiko abantu bebetshengisa khonokho. Njalo umongameli ume ngendaba yokuthi uhambe ngesikhathi urapoti walwana ebuyile uJohana lapho esithi ukuthi hayi ama-sanctions eZimbabwe adalwa ngosathane ababefuna ukuthi aphambanise impilo zabantu elizweni. Ngokunjalo abantu bese besenza umvukela, abantu bavukele uhulumende. Mabe ama-sanctions ahluphekisa umuntu kuphela, umuntu makhaza. Ahluphekisi labo abathagethe wona ama-sanctions. Akusikho ukuqiniswa konoku ama-sanctions ayehlibekisa uhulumende. Uhulumende uyehlibekiswa ngama-sanctions, abantu bahluphekiswa ngama-sanctions. Yonke into icacile, yikho ke abantu bekhethe ukuthi bahambe ngobuningi babo.
Unkosazana Rejoice Moyo, ingcweti ebona ngenswelo zikaZulu uthi abantu babhekane lobunzima emaphandleni ngenxa yokukhudumala komkhathi.
Umuma womkhathi usuguquyile kakhulu. Masikhanyela ikakhulu esabelweni semathebeleleni North, kulezitshengiselo esizibonayo ezisitshengisa ukubana umkhathi uyaguquka njalo usuguqukile. Masikhanyela eminyaka engamashumi amathathu edlulileyo siqathanisa lamanje, siyazibona lezo zitshengiselo. Indlela izulu eselisina ngayo sokwahlukile kakhulu. Okwamanje izulu eselisina sokulizulu elinganalisiyo ukuthi abantu balime bavune ngokupheleleyo, bavune isivuno esiphilisayo. Njalo lapho nxa lithe lana sokusithola izulu elinalile siphepho libe lakho ukubana likhubaze izakhiwo kanye labantu kanye lesifuyo.
Nguzizana Moyo uthi kunengi okumele kwenziwe eZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu baphile kahle.
Kusenzakala iCOP 26 le, kuqakathekile ukubana iZimbabwe jikelele ikhangelisise ukuthi kanti yini engenziwa ukubana kuvikelwe abantu kulokhu kuguquka komkhathi. Kunengi okungenzakala inanga leli eselitshisa kakhulu. Kungenzakala ama-projects okubana leli langa libanjwe kutholakale amanzi ayiwo asiluhlupho, kusetshenziswa i-solar power. Lokhu kungenza ukuthi abantu bavikeleke ekuguqukeni komkhathi lokhu. Kungenza abantu babe nama-projects, imisebenzi yezandla abangayiyenza besebenzisa leli langa eselikhathaza.
Lokhu kusekelwa ngumlimi ofuya inkomo, uMnumzana Methusele Moyo.
Mina njengomlimi indaba yomkhathi iluhlupho kakhulu, ngoba umkhathi lokhu usoma usiya phambili, kuswelakala amanzi, kuswelakala izulu, okuthi kuthi izifuyo lezilimo zethu akusathuthuki kuhle. Lokho kubangela ukuthi inzuzo yethu ekulimeni bekufuyeni iye phansi. So nxa kule mzamo yokuphatheka umhlaba wonke jikelele uthe gwaqa, njengoba bethe gwaqa eScotland, kukhulunywa ngokukhudumala komkhathi ukuthi akwehliswe ikusebenzisa izinto ezibangela khonokho amalahle lokunye. Yinto esiyikhuthaza kakhulu, sikhanele ukuthi uhulumende wethu lathi sikhona apha eZimbabwe aphatheke kulezo nhlelo. Kube yinto ayinanzelelayo, ebonise abalimi, esibonisa ukuthi umkhathi usutshintsha senze njani. Uhulumende lalwise ahlanganele lomhlaba wonke ukuthi kubiselwe emuva umkhathi ubuyele kuthini wawunjani.
ELeZimbabwe elihlutshwayo ukuswelakala kwemali lithi lilenhlelo eziningi ezilakho ukuvimba ukudumala komkhathi. Akwaziwa ukuba lizathola imali kumbe hathi eyabelwa yinhlanganiso ye-United Nations eyokuvimba ukudumala komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ivale amanzi phose endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenzikini yalo lemafekitalini ngenxa yokuwa kwamagesi ezitijini zamanzi. Njalo uhlupho lolu luyalungiswa ukwenzela ukuthi avulwe njalo amanzi. Embikweni awethule namhlanje, umabhalani wekhansili uMnumzana Christopher Dube uthe uxwayisa izakhamizi ukuthi zivale impompi ukwenzela ukuthi amanzi engachitheki nxa esephuma. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhube loKhansila Sikhululekile Moyo, ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngamanzi kulikhansili.
Amanzi asevaliwe, so ibuhlupho kube ngamagezi. Sikuphithele sisukuvala amanzi. Nxa kungela magezi siyabe sesihluleka ukuhamba amanzi ukuthi andile ukuze ayefikelela kuzakhamisa. Yikho sihle savuka sabhala inothisi sabazisa ukuthi sesike nihlupho lokhu.
Bekulamanye inamanzi akhona abangabasebenzisa ukuthi bedle begezise lezambuzi kumbako awakho. Ikhansile yanceda yini ngamabhawuza?
Njengoba kuyinto nje esehleleyo isingalindelanga, sithemba abanye bengabe bebelawona lawo malutshwane kodwa abaningi bebengazinzelanga ngoba bajabulanga ukuba nalufolo njalo. Kulo hlupho lwehla singalulindeli ukuthi amagezi asicimele lathi singakwazi ngoba la izesa i-payfold ayisukuthi bacimile. So ngezinye ihlupho esihlangane lazo siyibulawayo sithi council. Kodwa siyazama ukuthi lapho esinanzelela ukuthi abantu sebekhala kakhulu kudayi thina osijomile siyazama ukuthi ama-bowls ayithona lawo esilawo aqalise ukugijima anikeza abantu amanzi ngoba kulilungile nabo umthongo lokuthi bawathole lawo manzi. Sengibulawayo siyaxolisa kulokho kodwana kungaqhubeka kuyukuthi kusasa kuyafika kulokho ekunjalo sizaba nendlela yokubana sibone ukuthi ama-bowls ayagijima ngokuphakeme ukuthi abantu bathole amanzi. Nxa kuyukuthi balawo abanye abalamabholi ala manzi ke sikukhuthaza ukuthi sicebise ukuthi baqale bawabhoyile amanzi lawo babilise bengakawasebenzisi kwenzeka ukuthi kungabi lokunye okungasolakala.
Lo-ke ngukhansela Sikhululekile Moyo, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kukhansela yedolobho lakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ukuzithuthukisa kanye nokulwisana negciwane le-coronavirus. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Zoe Voice of America ubika ukuba sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo kwele Cameroon lapho kulungiselelwa khona imidlalo yenguqu ye-Africa Cup of Nations. Imidlalo le kukhangelwe ukuba izadlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Abanye abakuhlangothi lwebutho kwele Melika ole Air Force ne-Space Force bayala ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 besithi ukholo lwabo alubavumeli ukuba benze lokhu. Kubikwa ukuba loba iningi labo selihlatshiwe, kulabanye abatshaya phansi ngenduku besithi kabasoze belandele isinqumo sikahulumende esokuthi kumele bonke behlatshwe ijekiseni le. Okhokhela uhlangothi lwebutho olwe-Air Force uGeneral CQ Brown uthi kuqakathekile ukuba bonke abantu behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkampani ye-Facebook ikuphe enkundleni le umbiko owethulwe ngumkhokheli wakwele Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed obesithi kumele abantu bonke bavukele abalwisana labo abadabuka esalulubelweni se-Tigray. I-Facebook ikhiphe umbiko lo isithi wephula iziqondiso zayo zokungavumeli ukukhuthaza ukubulalana kwabantu nokuthuthuzela udlakela. U-Abiy ulabalandeli abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million enkundleni ye-Facebook. Kuzenjalo abalwisana lohulumende wakwele Ethiopia bathi sebeseduzane ledolobho elikhulu ele-Addis Ababa kulandela ukuqhamuka kwempi yomvukela nyakenye esigabeni se-Tigray.
Um umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke namhla evela emhlanganweni wokuhlaziya udubo oluletwayo kuguquka kwemkhathi oweCOP 26 owenzelwe edolobheni leGlasgow kwele Scotland. Umnangagwa uthi uhambo lolu luphumelele ngoba ihlangene lenkokheli yamanyamazwe abalisa elemelika leBritani bekhulumisana ngodaba lwezijeziso zenotho. Kodwa abaphikisayo bathi uhambo lolu luchithe imali eningi kakhulu ngoba umnangagwa lequla lakhe besebenzisa indizamtshina yokuboleka kwele Azerbaijan ekhatshwe ngabantu abedlula ikhulu ababalisa inkokheli yezokholo bachithe imali eningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Divali endawonye lophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ikwenza kwezanuPF ukuthi-ke ngabantu abathi nxa bephuma besiyaphandle kwelizwe ngabantu ababesiya kuholiday okumele baspende imali behaya isamachina yena leyo befike khona ngale babonakale abadume ngakho besiyashopha ikakhulu utshwala kudakisayo begcwalisa amatroli besenza lokhu lalokhu. Akumangalisi nje bekuzamangalisa ukuthi ngabagade indiza ye-economy bahamba belitshumi kumbe bebahlanu bekuzaba yinto emangalisayo kodwa bakwenze hayi kakumangalisi nje inhlala yenza ikwenza kwenzani uPF okwayo ukuthi bafuna nje ukudlalisa imali yelizwe nje bekholisa bephuma besiyaphandle khona ngale.
Ye nanti daba mnumzana Ndibali wena uthini ngalokho?
Mina ngihlala ngithanda ukukhuluma ngento esine evidence layo. Thina abe-EFF Zimbabwe uzathola ukuthi ama-EFF wonke across i-Africa jikelele more than 22 sithi nxa sikhuluma ngolutho sifuna ukuthi sibe le evidence before us, sibe lama facts before us, asikhulumi ngama rumors, asikhulumi ngento nje esizizwayo from kobomakhelwane lezakhamizi ezinye singelama facts, singela reference. So indaba le yokuthi batravele nge-private jet ecosta this amount and ukuthi why did they do that, asilawo ama facts before us, but we can only say ukuthi kuvamile ukuthi umongameli welizwe u-head of state nxa etravela kukhona ukuthi kube lama aposti adlula ukuthi nxa utravela wena ungumuntu ngoba kulama security issues that must be considered and kulama advanced team that must be considered. That one ingani into vele itholakala umhlaba jikelele kodwa thina asikwazi.
Mnumzana Ndlovu, wena ngokubona kwakho umhlangano lo uzaphathisa yini isizwe ikakhulu nxa sikhangele ukubana udaba lona olwe climate change kumbe ukuguquka komkhathi kungani ludaba olungakhulunywa obala ukuze wonke umuntu akuzwisise ukuthi kahle kahle kuyini? Wena ukubona njani khona?
EZimbabwe kakusiphathisi ngalutho. Okwenziwe ngumongameli Mnangagwa leqembu lakhe leZANUPF kufana lobaba lwalo uthi endlini akulasitshebo abe sithatha kuyizuka kumbe kuyimpondwa lakho ayethenga inyama ebhawa oselabanye obaba esebuya ngikhaya sikafuna ukudla. Singananzelela iSouth Africa ihambile ngkhona ngale sike yaphiwa imali yokuzoncedisa kunhlelo zelizwe labo. Umongameli weZambia wahambe bebahlanu lanxa kukhulunywa ngama-security issues then allow akudingakali ukuthi kuze kuhambe imomo yonke yena siyibone isiyakhona ngale. Yikho-ke thina imali esiyispendileyo iningi ukudlula ama-returns esiza kuthola ngokuathenda lowo mhlangano. Nanku phela simbone umuntu omdala emile adresa izitulo kungela muntu omlaleleyo, bonke nje beboycottile ngoba besazi ukuthi akulanto ayikhulumayo ezabambeka, akulanto ayenzayo eZimbabwe eqondileyo kulokuncindezela. Abantwana beZimbabwe bayasafa-ke ngombuso wakhe. Imali eningi, imali engancedisa bakithi ukuthi ithenge imithi ezibhedlela, imali engancedisa ukuthi kulungise imigwaqo, imali engancedisa ukuthi sasidayize okusuke lezi zinto abantu benelisithi baphila impilo engcono.
Nomzala Ndibali, wena uthini ngokungatholakala khona le emhlanganweni lo?
Indaba yokuguquka komkhathi yinto enkulu kakhulu ebamba amazwe wonke jikelele. Siyathola ukuthi sike sabona indaba yodubo lwelelo lwe-idayi okwatholakala khona ukufa lokudubeka kwabantu ngenxa yamanzi. So sizathola ukuthi indaba ye-climate change leyi ayi-affecti abantu from a particular region kodwa i-affecta wonke umuntu. Njalo ukuhamba kuka president welizwe to attend kuqakathekile kakhulu ngoba sizafunda lathi ukuthi sibe kwazi ukuthi hayi kanti into zomkhathi lezi singazibamba njani ngoba into lezi zibuya ziziningi ngoba nxa umkhathi uguquka kutsho ukuthi lenyamazana kutsho ukuthi lokulima ama-seasons ethu engatshintsha kutsho ukuthi indlala ingabhaha sibili e-Africa lemhlabeni jikelele. So ukuthi ehambe laye ephawula ekhuluma elalela eyinjenjala abanye osowabo kubalulekile. Imali le okuthiwa i-South Africa inikiwe inikwe ngubani and bebanikelani? Uyathola ukuthi imali zonezi esizifunayo ukuthi lathi sizinikwe ngoBhilithane, sizinikwe ngo-America, zimali ezibuya ngenxa yokuthi balama-interest yabo abalawo. Uyabona i-South Africa ingaqalisa ukuthatha umhlabathi nge-land expropriation without compensation ye-EFF, izalandela iZimbabwe because imali liyana basonke bebanike. Kuyukuthi engabe kade sebeqalisile i-program ye-land expropriation. Thina iZimbabwe is under sanctions because of inland reform program.
Umnumzana Innocent Ndibali ngumkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe ubexoxa endawonye nophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu. Ibandla elibusayo kwele South Africa, ele African National Congress, ANC, selivumile ukuthi ukwehluleka kwalo ugcwalisa izithembiso kubavoti yiyo imbangela yenze ukuthi abantu abaningi bengazihluphi ukuyavota lo nyaka, lalo lagcina lenze kubi kakhulu ekhethweni lolu. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhethweni lwezabelo osanda kuqhutshwa kwele South Africa, ibandla le-ANC yilo elithola amavoti amaningi okwenze lathola amakhansili municipalities amaningi azalawulwa yilo. Loba kunjalo, maningi amakhansili lapho leli bandla elehluleke khona ukuthola amavoti azakwenza kube yilo elilawulayo. Lokho kutsho ukuthi leli bandla sekuzafuze likhulumisane lamabandla aphikisayo ukuze bebumbe ikhansili yomanyano ozakhokhela lawo madolobho. Edolobheni le-Johannesburg le Victoria, ibandla le-ANC kuzafuze likhulumisane lamabandla aphikisayo ukuze libumbe ikhansili njengoba lingatholanga amavoti ayisilinganiso songamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51%. Leli bandla libhekane lesimo esifanayo emakhansilini ambalwa. Okhokhele zokhetho kuleli bandla umnumzana Fikile Mbalula ukuthi kusobala ukuthi imbangela yalokhu yikuthi iningi labantu alizange lizihluphe ngokuvota ngenxa yokwehluleka kwebandla elibusayo ukuletha izinto ezifana lezi ndlu, amanzi, amagetsi lakho konke okudingwa nguZulu empilweni.
Because they are saying to us, we love you ANC, we know you can fix things. If you don't fix, we're giving you a warning shot, and that's what has happened. But we will not vote for anybody. We'll rather stay away. And that's what they say. So we need to fix Eskom, electricity. We need to fix water crisis in the country, all those things that are butter and bread issues that affect our people.
Loba kunjalo abavotele ibandla le-ANC abafana lomnumzana Silas Dlamini bathi ngeke bavotele elinye ngaphandle kwayo.
Bekungaliwa yonke into yambe kahle, siphumile savota yama akumanga wonke umuntu kodwa ke thina esupport iKhongolose siphumile sivotile sinqobile.
Ibanda leDemocratic Alliance yilo libe ngelesibili kulolu khetho kanti ke lona lenelisile kunqoba njalo edolobheni leCape Town lapho ebelikhokhela khona. Elenkata Freedom Party yilo elesithathu nxa kukhangelwa amabandla athole amakhansili amaningi. Iningi lamabandla amancane anqobile ezikhundleni zamakhansela amaningi kodwa ngamanani angeneliyo ukuthi kube yiwo akhokhela amakhansili lawo. Noba nje kungekho izikhalazo zokuqilibezela kulolu khetho, kuningi amabandla aphikisayo akhala ngakho. Bakhona abakhonona ngokungasebenzi kuhle kwemithina ebisetshenziswa ukuvota. Ukwehla kakhulu kwenani labavotileyo lakho sekulethe ukukhathazeka ngemva kokutholakala ukuthi phakathi kwabedlula izigidi ezingamashumi amabili lesithupha 26 million ababhalisele kuvota kuvote abangaphansi kwengxenye yalelo nani 12.2 million. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Stelemazwi yena uthi abancuma kakhulu yindlela okuvotwe ngayo. Kunjalo nje iningi lezalwane zeZimbabwe sezincume kakhulu lolu khetho lendlela okubalwe ngayo amavoti. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. UZulu wakobulawayo uphakathi kwesililo esikhulu ngemva kokubhubha kukadokotela Muriel Selma Falala obhubhe engozini yemota izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.